Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngemali zamadoda ethu besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka lokuthi sidle esikufuna, siyanika 200 nayo siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawuto. Isithebo siyamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswele lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard, omunye wequla elethekelele kweleBhilithane phansi komanyano we-MDC Alliance, uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abibanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu besinike imali sikwenze lathi uhambise abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka lokuthi sidle esikufuna, siyanika 200 nayo siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawuto. Isithebo siyamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswele lapho kumela khona idelele, of which vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Kathi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-results, but asizuthathe ama-results ngenxa yokuthi vele wena uyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyara Tsikisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezifakekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo kwamakori. Manje sithi nxa senelisa ukuwisa umgabe ngomnyaka ophelileyo, umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi aweWange, unkosikazi Shipo tazivinga uthi umphathi ntambo wezisebenza waqambela abedali leparlamente amanga esithi wabanika irayisi yesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzawalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years amadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le feedback. But lanamhla kakabuyi le feedback uthi ezositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo. Njalo futhi nxabe sithi singama-politician, thina asithi ma-politician, asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ipay. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare uMnumzana Mavila Khumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje. Kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo igenuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele lundaba leyo, kakhulukazi uminister uWinston Chitando as the minister responsible for mines. Nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour. Babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu, ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe, uMnumzana Leopold Mnende, uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhalazo zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlambone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le, of course ingxe bebengafuzanga babuye layo, kodwa babuye layo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abehlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi zigqiza labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye nedolobho leWange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele tuto se venu se Harare, New Gibson Pepe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uTendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona lezi phathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
UMnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathi ntambo obona ngezwakazi le-Afrika, uNkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso
and
ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs. Sihlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe
parliamentary
Shadow Minister of Foreign Affairs
Zimbabwe
Emily Thornberry
Foreign Secretary.
Sabuye sihlangana le editorial team
Times and
Lama Economist. Sabuya sabukhuluma lehlekanyana labantu abeparlamente ngeZimbabwe. Sazobonana le Foreign Secretary uBoris Johnson. Sazobonana nabe Financial Times nabanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba. sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi ngakweZimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene laba amabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulter uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Nihulumeni yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi, kodwa esikuthembiseyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezozama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe, sibone kulilungelo ukuthi sikhulume nabo, njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa, umuntu okhethwa iMDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela iMDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo, ngoba masisithi siyakhangela kathi singaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulter lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenayibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe, njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe sizi kubo ukuthi banqobe ukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama lomngezi Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union ngevision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe, wenza ukuthi ukhetho nabanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in good British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza iyamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa. Asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
So kulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uya circulator usikhwica mfundo weBhilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Liseliubonile lo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhuyana, omunye akhangela emakhaleni abone amakhovula, omunye akhangela emsileni abone akubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokuhluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba we-Western Commonwealth leminye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe le-Studio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba we-Western Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje e-West Commonwealth. Kanti lehlekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la u-Grey Prison azendisanga ukuya ecourt ngoba ama officer ema prisons akustrike akhala ngeholo labo ukuthi iholo labo lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwe-justice for abantu ababotshiwe lezi botshwa kuba nzima xa besehlekuya labo ecourt. Enxa kule possibility laphakathi nangani njengoba bestrike inxele ukudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi se-ZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa i-Studio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Comonage uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke sokho silinde ukuthi singene ekhoti khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi abanye izibotshwa zisabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini ekhoti siphume laye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanaka asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile ekhoti i48 8000 bamunsuke ezimbili zingaze zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana bakhitsanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlandu wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimotha zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacaba la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji weTrade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo yeStudio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentathelo izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe kuCommission yezemithetho iJudicial Services Commission eHarare. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Yesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un wokucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. EleMelika lithi alisoze lithule izijeziso zenotho elazethesa eleNorth Korea. Ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. EleNorth Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. EleMelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. EleMelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla lezanu PF kumele likuveze lokhu nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
isinqumo leso thina njengebandla likhokhela ngokwaba advocate Jamisa sebethayela umantshi amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo njalo kayisiyontentsha ngoba singakhangela sisekelo sombuso zasezimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ulandela amasiko njalo esigabeni lapho ababusa khona kunabantu abasemabandleni achiyeneyo uma yena nguye eyinkokeli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavoteli amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko
ubabuchuma isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF
isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona sisekelwa yi-confusion elizwe eZimbabwe akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisolja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi kodwa nxa usehofisinyana sokufuzeke uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wena ususeze lokho kumele ukwenze njengoba vele into eliyakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-ticket ballot so ngwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanup f asobandla lokudlwangudlwango nxa ubaba usele kubila eita izanup f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahambe ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe lasezimbabwe okuze senza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo
mama umakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba
uhulumende wezanup f uthi yena asilamvumo ukuthi sibekwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona ukukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo so sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani
babuchuma nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani
okokuqala lathi izanu pef njengephathi asikwazi ukuthi ikhampani eprinta yiphi idindela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iveki abayibo abakhangela ngezama-election lawo so thina njengamabandla eceleni sekele iveki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa inkinga esiba layo yikuthi bakhona abanye abantu abasebefuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo
amagama lawo kawalunganga awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejisti ukuba yivota ubususithi iveki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela ivota sroba kanti esusuthi qi sesifuna ukubuza ukuthi ibhalot pepa liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi weveki kuleyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani lalikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli iprinte ngaphi kulomusho ukuthi kulokugqile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugqile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili aphana sibekwazi ukuthi sazibonela ndala sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo leli lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibona amanye amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la kuthi asewaprintile
mthume nakuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha yikuthi kona into yonke leyo iveki nxa isikwenzile isikhethele kabani yokuprinta amabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane ifika sizabe sikhona sonke sibone ukuthi kuhambe njani. La kuzana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona, siyabe sikhona futhi sonke. Eveli phansi khona ngale ama-agents ethu abe khona ukuthi areceive amabhalansi lana nxa efika kuma-police station, abone ukuthi khona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana
iqale.
So angazi why sifuna izantu esidlala ubacathela le ntweni elula kangaka.
Abantu bezani lithuka ngamanga kungazwangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithiwe nini.
UNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo.